uwakhangela umgabe, umgabe ebefana lobaba lwana o-abusive emulini yakhe ebantwaneni bakhe. Nxa ephuma esiya ebhawa lobaba ungubaba ofika athengela abantu utshwala abawusisinyama abe ngumuntu omuhle kakhulu bamthande abangasibo bemuli yakhe kodwa bemuli yakhe bekhala ngaye imuli itsheba ke ngelibhide isenzani. Yikho uzakuthola ukuthi amazwe e-Afrika nxa umgabe ephuma esiya phandle ekhuluma ebemenza-ke indoda emadodeni bemenza iphani Africanist ikanti yena ekhokhela abantu bakhe beZimbabwe ngocuku. Yikho-ke umalema singeke simsole wazi isayidi kamgabe naleyo ukuthi ebefika kibe ngumngane abawusisinyama abathengela icala bebesithi hhayi mgabe indoda emadodeni. Kanti thina esikwaziyo owaqeda abantu bakithi ngegugurawundu waqeda abantu bakithi ngendlala umrambathwina abantu banyamalala waba lo wabulala le economy izinto zangathengiwe waswelakala imali elizweni yagcina sebenzisa imali yamanye amazwe siyamazi usuku lwakhe. Yikho thina silandaba laye kasimboni njengehiro kodwa-ke abaphandle kwelizwe lezimbabwe bameza ihiro ngoba bebona ingazathi ebengumuntu obemela-ke isizwe se-Afrika kanti hhathi nje singathi bekuyikufeka kuphela kodwa ngubaba o-abusive thina eZimbabwe esiphathe ngocuku olumangalisayo.
Siyabona ukubana umnumzana Malema uthi yena imbali kaMgabe kumele iphathwe ngokuhlonitshwa ilizwe lomhlaba jikelele. Njengoba usitsho wena ukubana abantu bambona engumuntu owayelungile, lokho kuthiwa nguMalema akusoze kube yikho yini esiza kuthiyela abantu abethu kube indlalifa yabo kumbali kaMgabe?
Imbali yelizwe leZimbabwe kumele iqondiswe ngoba ungakhangela izingwalo zonke ezeZimbabwe uMgabe zimfaka esigabeni sokuthi uhero walwela ukukhululeka-ke kwelizwe leZimbabwe. Ilanto eqinisweni kayisikho okwenzakalayo khona lokho. Umgabe ngumuntu wanxuswayo ukuthi azojoyina ezombusazwe. Yikho-ke sithi thina kakulungiswe-ke ihistri yaleli lizwe kwazakala ukuthi umgabe wayigada ihamba engakwazi lapho esuka khona nalapho eya khona kukubusa kwakhe kuhluphile. Yikho limbone-ke lo mhlaba ewuthatha esebona ukuthi ibandla le-MDC ke selizamnqoba-ke ekhethweni abantu abasamfuni wasethenga-ke abantu ngokuthi sethatha umhlaba kodwa kwakuyinto ebevele ingekho-ke kuhlelo lwe-ZANU PF. Yinto esiyazi yayisehlelweni lwe-ZAP ekhokhelwa nkomo. Yikho-ke kumele-ke kuqondiswe-ke khona lokho-ke ihistri imbali elizwe lelo. Kodwa-ke ngapha emhlubulweni emaNdebeleni-ke abantu siyamazi umgabe ukuthi ebelosuku olungakanani. Siyamazi-ke ukuthi abengasoqhawe ebengumuntu obesihlukuluza ebengumuntu waqeda abantu bakithi ngombhuqazwe. Yikho-ke kutshintshi lutho ngabe kushiwo nguMalema ebekambe ukhulumile-ke njengomuntu obevakathile evakathele imuli kaMgabe kumele akhuluma amazwi abazawathanda ahlabuse kibo. Kodwa-ke thina-ke uMgabe simbona njengombulali waqeda abantu bakithi. Akulanto enhle esiyibonayo kuMgabe, akulanto enhle esingayikhuluma-ke ngomgabe lanxa kuthiwa-ke umuntu ofileyo akumelanga kukhulunywe kubi ngaye. Okuhle-ke kakukho esingakukhuluma ngayo uMgabe.